inkinga ukuthi nga ikhalipha ingathi iyavalwa kancane kathesi iwanje ema-power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba i-industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuzabahlupha yikho kwakuqakathekele ukuthi ibulawayo se-power station iyarare se-power station le munyati zibe zi-on standby kwenzela ukuthi zincedise nxa ekhalipha kungaba le nkinga kathesi vele hayi also business laba kuzobahlupha
ukuna kwezulu lonyaka kungaphathisa na kulolu do
ya uthi sikafutekuhle ukuthi amanzi asetshenziswa yikaribha ikaribha dam avela ngale umhlubulwane we-angola e-DRC kalani lezulu elinangapha kodwa ngabe futhi khona kuzela nezulu elingcono kusubject engxenye batho nje sebekhuma ney'ndawo zakhona kodwa engikubonayo nxa izulu izaba khona kodwa lili litshwane kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangelisa amadamu ethu balungise imidili yakhona ama-water harvesting ngesikhiwa singathi i-water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana azakuna kuqakathekile sokuqakathekile ukuthi khathesi nje sikhangele ukuthi amademeti akhona kala nhlabathi eningi imidili yakhona icinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahlela
sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi njalo ekhuthaza abasebenzi abezimele ukuthi baphathisane lohulumende libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe
into ikhona ukuthi ye imithelo kumbe ama-licenses ama-independent power producers balawo alitshumi kula angu-ten kusiya ngaphambili ambalwa kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise izesa nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yezesa ziba njengohulumende ziyakhontrolwa yikho abaningi bakhona bathi hhayi ababoni ukuthi nxa bangaze baqale imicimbicimbi yabo yokulungisa amagetsi ngamanzi kumbe ngelanga imali abayinikwa ijesa ingaba yimali engabangethi yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekele banike imvumo yokucharja ama-rate ama-tarifs imali esemsikeni ovulekileyo i-open market charging okwakhathesi kawusizokunede lude loba singake banikwe ama-i p p ama-license alitshumi nalikhulu nxa ama-tarifs yekhona econtrolwa nguhulumende ondongisa awusizokunede lude.